sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 4 Nhlangula 2019 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Nxa ubulawayo esenelisa iminyaka e-125 ephiwe isicoco sokuba isigodlo ithi lilidorobho lesibili phakathi kwelizwe lakobulawayo.
Abantu bakobulawayo babuthene benanza iminyaka edlula elikhulu i-125 idolobho leli lathola isicoco sokuba lidolobho elikhulu elithiwa yi-city ngesilungu.
Baningi abathatha ke lokhu bakwenze kungenelane lezombangazwe, kukanti cha akusikho qiniso ke lokho, ngoba sikhuluma ngendaba zababalisi, ngendaba zempilo zababalisi okumele ke ibe isibonelo kubafundi labo ukubana umuntu ofundileyo, umuntu othe wafunda waphumelela, kumele ephile impilo enjani.
Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo aqhubeke lamhlanje ngokutshengisela oqalise izolo. Abenhlanganiso yomanyano okubhadalela indleko zokwelatshwa abe-Healthcare Funders of Zimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuthi akhethe ukusebenzisa idola leMelika lodwa hathi ezinye imali zamanye amazwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Abantu bakobulawayo babuthene benanza iminyaka edlula elikhulu i-125 idolobho leli lathola isicoco sokuba lidolobho elikhulu elithiwa yi-city ngesilungu. Kulabe inhlangothi ezijiyeneyo zemilo abaze embuthanweni wokunanza leli langa. Kodwa enye ingxenye yezakhamizi zakobulawayo iveze ukungabi lolwazi lokuthakazelelwa kwalolu suku. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Uzulu wakobulawayo ubethe gwaqa eCity Hall lamhlanje ethakazelela iminyaka edlula elikhulu i-125 ubulawayo aphiwa isicoco sokuba lidolobho elikhulu. Kulabenhlangothi ezijiyeneyo abegoqela ezempilo, izikolo, osomabhizimusi, abaculi labanye abeze ukuzojabulela lolu suku. Umnumzana Phineas Ndlovu, ongumgcini sihlalo wabantu abadala bakobulawayo, uthi ilanga leli liqakathekile kuZulu wakobulawayo.
Sikhangele umcimbi lokhona phakathi kwedorobho lakobulawayo. Njengabantu bakobulawayo I think it's a very big achievement for the city of Bulawayo. Ukuthi sikunanzelele njengabantu bakobulawayo, nxa ubulawayo esenelisa iminyaka e-125 ephiwe isicoco sokuba isigodlo ithi lilidorobho lesibili phakathi kwelizwe lakobulawayo. I think abantu bakobulawayo baya kuqakathekisa kakhulu lokho. Bazizwa bekhudumala kikho lokho. Kuyinto enhle.
Uyaqhubeka njalo uNdlovu ethi kumele abasakhulayo bafundiswe ukuba ubulawayo wavelela ngapi.
Kuqakathekile futhi kumbali yakobulawayo ukuthi kayisecurate nele kube le program efanele abantwana bezikolo babekwazi ukuthi ubulawayo wavelela ngapi, wasukela ngapi, ukwenzela ukuthi babekwazi lezinto ezenziwa ngubulawayo. Kunengi okukhona okutshengisa ukuba khona kukabulawayo. Kule fountain lapha abantu abangakwaziyo ukuthi kulomgodi lapho amakhiwa nxaba abefikile ababehleli khona ababenatha khona kulembali emnengi engesintu phakathi imfanekisho uqhakathekile ukuthi abantwana babe yazi
omunye wabasakhulayo ongumfundi uNosizo Ndebele uthi bathakazelele ubulawayo njalo bakhangelele ukumlondoloza
Thina singabantwana bakobulawayo silapha ukuzothakazelela isigodlo samakhosi ubulawayo omuhle oza wakhula wafika iminyaka engu-125 thina esikhangeleyo sizakhamizi zakobulawayo ukuthi silondoloze indawo yethu le yenhle izifike enye iminyaka
omunye wezizalwane zakobulawayo uChristine Moyo uthi yena ubengazi ukuthi kwenzakalani lamhlanje ubone nje sokuphithizela
umzalelwa khona la ekubulawayo ngithola la esithole ukuphithizela angazi bengazi ukuthi kwenzakalani kodwa ngithi mambuza kuthiwa ilanga namhlanje icelebrate uyisithe bulawayo ukuba yi-125 namhlanje so into ebesicela ukuthi Isikele lathi kusasemasinyane ukuze sikwazi ukuyicelebrate sibanengi lelanga.
Iningi labantu bakobulawayo lize ngobuningi emkhosini wokuthakazelela iminyaka edlula elikhulu i-125 lapho lelo dolobho lathola isicoco sokuba lidolobho elikhulu lisiba ngelesibili elelikhulu lilandela eleHarare. Bekuhlangene abantwana besikolo, osomabhizimusi, okhansela bedolobho, abahlabeleli, abafundisi labezinye inhlangothi zempilo ukuzothakazelela lolu suku. Uzulu wakobulawayo ukhunjuzwe ukuba thuthukise leli dolobho libe ngumasiye phambili. Inengi likhanya lijabulela ilanga loba nje abasakhulayo bekhanya bengazi okunengi ngembali yaleli dolobho. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inhlanganiso elondoloza amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi amalunga ayo aqhubekela namhlanje ngokutshengisela okuqale izolo okuphela kusasa njalo ikhuthaza ezinye inhlanganiso ukuthi ziqhase njengalokho okwenzakale izolo ukwenzela ukubamba uhulumende ngamandla ukuthi abhadale amatitshala iholo lawo ngedola leMelika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba kanye lezinye izikhalazo zababalisi, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele omnumzana Fortune Jamela isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kulinhlanganiso.
Ngikhuluma lengane yami lapha eyangitshela layo ukuthi hayi namhlanje akufundwanga esikolo, abafundanga lutho noma nje athi bekhona. Lokhu ke sokusitshengisa ukuthi lababalisi abasemadolobheni bayaluthakazelela ke lolu hlelo lwethu lokutshengisela ngoba ke bayazi ukuthi uma singasabambananga ngeke siphumelele. Baningi abathatha ke lokhu bakwenze kungenelane lezombangazwe kukanti cha akusikho qiniso ke lokho ngoba sikhuluma ngendaba zababalisi ngendaba zempilo zababalisi okumele ke ibe isibonelo kubafundi labo kubana umuntu ofundileyo umuntu othe wafunda waphumelela kumele ephile impilo enjani kubuhlungu ke ukuthi abantwana babone izibonelo ezimbi ke ebabalisini ngoba nje nxa sokunje umbalisi engasakwazi lokuthi athengele imuli yakhe ukudla usuka kube kubi kakhulu lokho asibuyeli emuva siyaphambili ngokutshengisela njalo simemezela bonke abazimiseleyo ukuba bangenele labo abazali babantwana bangenele ngoba kunje kungenxa yesimo selizwe esesenza ababalisi behluleke nokuthi baye emsebenzini.
Liziqondisa kubani lezi zikhalazo njalo umqhatshi wenu uyazi na ukuthi liyatshengisela? Impendulo likhangelele ukuyamukela nini?
Kuhle ukubana ngalesi sikhathi sitshengisela. Umqhathi uyazi ngokutshengisela kwethu ngoba nje wabhalelwa incwadi wayinikwa ngesikhathi esifaneleyo waziswa lokuthi sizatshengisela ngalesi sikhathi. Ngalokho ke hayi uhulumende uyazi ukuthi siyatshengisela kunamhlanje. Ngoba nje naku umbalisi kasakhuthali ukuthi avuke aye emsebenzini. Ngoba nje engelakho okokudla esiya emsebenzini, engelakho okugqoka esiya emsebenzini. Ayi inhlupho zakhona zisuka zibe ziningi zimandele umbaliso ukuthi umsebenzi wakhe ubanzima ukuthi ewenze njani. Nxa sithi siyakhangela intengo lapha ezitolo ayisezikhuphuke okuphindwe kaningi-ningi, kodwa iholo lombalisi lona lokho elihleli lilapho elalikhona kudaladala. Iholo lona lodwa selingu-$45, okuyinto nje eyangisayo. Esisenza abanye ababalisi bengafuni nje lokuthi bazakale ukuthi bangababalisi. Yenze lo msebenzi wakhe ungajabulisi.
Alo ke ngumnumzana Fortune Jamela isiphathamandla esibona ngobudlelwano lamanye amazwe kumanyano we-ATUS ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Abalwela ilungelo loluntu ababotshwe ngenyanga edluleyo besetheswa icala lokuzama ukugenqula umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa baqhubeka bevalelwe. Omunye wabalwela ilungelo loluntu umnumzana Rashid Mahia wenhlanganiso ye-Heal Zimbabwe Trust laye ubedingwa ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa awe-CIO emzini wakhe lamhlanje. Ukuze sizwe okunengi sixoxele umnumzana Gift Ostalo Sesiziba ongomunye wabalwela ilungelo loluntu njalo engunobhala jikelele wohlangothi lwabasokholayo kubandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
Okokuqala into esiyibonayo ukuthi ke uhulumende ka-Emmerson Mnangagwa ubopha abantu ikakhulu abakwi-civil society lama-activists. Abaningi bakhona bephiwe ke ama-charges e-treason and yinto thina njengabatsha kwe-MDC Youth Assembly esiyisolileyo kakhulu and sikhulumile ke kakhulu ukuthi sidimanda ukuthi ama-activists wonke abotshwayo ekhitshwe ajele njalo ukuthi kunyiwe uhlelo osoluphakulwa-ke ikakhulu ngamasotsha lamapholisa okubopha abantu lokulandelela abantu ezindlini ikakhulu abantu abamele amalungelo kwinhlanganiso ejenewe ezabatsha.
Sibone iphephandaba ele-Herald besithi abalwela ilungelo loluntu lapho baya khona babe emhlanganeni eMaldives kuthiwa babe bafundisa ukuthi uhulumende lo kumele bayenzeni ukuze bamsuse. Lokhu kungaba kuliqiniso na?
Kungamanga aluhlaza ngenxa yokuthi umthetho welizwe uyavumela abantu noma nguphi umuntu ukuthi bekwazi ukuhlanganela ezindaweni ezijiyeneyo besenza imisebenzi yabo. Njalo into engavunyelwa ngumthetho yikuthi abantu bethwale-ke izikhali bevukela uhulumende. Kodwa uma abantu behlangana befuna ukuthi kathesi sile dubo elikhona elizweni lokuswelakala kwemali kwamafutha lento eziningi-ningi, nxa abantu bengahlangana njengabatsha njengabadala umama obaba bekhulumisana ngodubo oluselizweni bebonisana ukubana njengabantu abamele amalungelo bengawuhambisa njani, angiboni ukuthi kungathiwa luhlelo lokukhipha uhulumende ngenxa yokuthi izinto ezingaphansi komthetho abayithi freedom of assembly ukuhlanganela kwabantu ngaphansi komthetho welizwe.
Ukuhlukunyezwa kwabantu abalwela ilungelo loluntu kwakuyenziwa ngesikhathi sikaMgabe, sibona ukuthi sokuphinda kwenzakala njalo ngesikhathi sikaMnangagwa. Ukhona umehluko na?
Thina ekuqaliseni sizawukhuluma njalo lanamuhla ukubana akula mehluko phakathi kwahulumende kaRobert Mugabe lohulumende ka-Emmerson Mnangagwa. Bazama ukuzipenda imilomo besithi bona bebanguhulumende omutsha, i-new dispensation zawukhuluma zathi akula hlelo abangalwenza olungafuna ukuthuthukisa ilizwe ngoba ngabantu banye basebenza bonke kusukela 1980. In fact ngabantu abasebenza wonke kusukela kuma-60s bebonke njalo base bephonga ukukhipha umgabo wayeface ubuso babo kodwa lokho beqhubekela phambili inkosi ithe thina njengabatsha kufanele ukuthi amaZimbabweni abantu bebuye ndawoni kuze kukhulunyisane ukuthi singancedisana njani ukuthi ilizwe liye phambili bona lawa madoda amajaha nezintombi abakunumber one chancellor avenue kusobala kumuntu wonke oseZimbabwe longaphandle ukuthi bayehluleka bayehluleka bazayehluleka.
Nina njengabatsha abebandlele MDC likhangela ukwenzani ukuze lisize abontanga laba ababoshwe?
Sizahlangana thina njengabatsha abakuhlanganiswe movement for democratic change abavele endaweni ezijejeneyo sibe siphume ke lohlelo olokuthi thina njengabatsha sizayenzani ukuze ilizwe kulungisiswe ikakhulu ezindabeni ke zombusazwe. Sizakhulula ke uhlelo elokuthi siyahamba njani sisiya phambili thina njengabatsha and you must be ready uhlelo luzaphuma and labo luyihlelo oluzathatha ilizwe futhi le phansi.
Hello ke ngumnumzana Gift Ostalos Siziba unobhala jikelele wohlangothi lwabasakhulayo kubandla le MDC.
Yebo 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 mthwakazo omuhle lo ngumayikhobe owe Studio 7. Ngithanda ukulinxusa lonke ukuthi sihlangane kuhlelo lwabatsha olwe The Connection ngo 8 ntambama. Namhla sixoxa ngokubotshwa kwabalwela ilungelo loluntu abetheswa umlando wokufuna ukugenqula umbuso weZANU PF. Sifisa ukuzwa kini zulukandaba ukuthi likubona njani ukubotshwa kwabantu laba. Asikho kwephulwa kwamalungelo abo na. Lona ilungelo loluntu lisahlonitshwa na kwele Zimbabwe. Abafisa ukungena kuhlelo thumeza umlayezo loku WhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Lingasixhoma njalo enkundleni yokukhulumisana yebo lenjini eFacebook ekhasini lethu LVOA Debele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo 8 p.m. bye bye.
Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zabantu zifole edolobheni leLondon kweleBhilitane zitshengisela insolo yazo kumongameli Donald Trump okusuku lwesibili kuhambo lwakhe lokwethekelela lolo lizwe lwensuku ezintathu. Izolo wamukelwe yindlovukazi uQueen Elizabeth esigodlweni sakhe eseBuckingham Palace. Kubulewe abantu abangamachumi amathathu lanhlanu 35 ekulwisaneni okuqhamuke phakathi kwebezomvikela labatshengiselayo eKhartoum kwele Sudan abathi kakwenziwe ukhetho ngokuphangisa hathi ukuthi babuswe ngabebutho. Intengo yempahla iqhubeka iqansa ezitolo mihla ngemihla lanqa uhulumende esithi umnotho welizwe ususiba nganeno. Umphathi ntambo wezemibiko unkosikazi Monica Mutswangwa lamhlanje utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano wedale le cabinet ukuthi uhulumende uphakathi kokusungula amacebo azenqabela amaxuku abantu abahuquluza inotho athiwa ngamakhathel ngesilungu. Amakhathel la yiwo acatshangelwa ukuthi asebenzisa ubuhlobo bawo leziphathamandla zikahulumende ukuthi bahuquluze inotho yelizwe. Unkosikazi Mutswangwa uthe uhulumende ukhathazeke kakhulu ngokukhwela kwentengo yempahla ezitolo mihla ngemihla, kodwa uthe ulethemba lokuthi umthetho ongakabunjwa othiwa yi-Tripartite Negotiating Forum Bill ulamacebo akhangelelwe ukuncanda ukukhwela kwentengo mahlayana. Kodwa usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi intengo yempahla ezitolo izaqhubeka iqansa ngoba sokusobala ukuthi imizamo kahulumende iyehlula.
Indaba yamaprice lay izima ngoba into esesiyibona senzakala abantu abathathu ababili bayavuka nje kuma WhatsApp besitshela bethi namhla idola iUS imali engaka. Wonke umuntu lo wamabhizinesi kasatshoni ekhangelisisa lese bank ukuthi ngabe kuliqiniso, bahle bavumelane naleyo abayithola kuma WhatsApp ukuthi iprice namhla eyusa 7 kumbe 8 kube yikho konoko ama prize angkona wonke usuthu multiply anything oyichajayo ngayona le prize sithi nxa kuthiwa into idollar $1 umuntu lakho uthi hayi isitolo sami iUS nalapha ngicharge nge 7 ihlisi by 7 pound kumbe omnye ethi hayi mini US yami lapha kimi 8 kuhle kube yi 8 yona leyo so ama prize kunzima uthi bekwazi kade esuthi ama prize wapi bona nanku phela le government yethu izithulele kayithola utho ngakho bona nje bathule bathi kuzazibonela njengoba ngingatsho lapha ukuthi siqalise ukuthi hayi bathi pound izaziphelela nje yodwa ibe into nje abangakhulumanga ukuthi sipheli iqedwe nje ngumumo okhona esizweni njwana kunje kathi
isikhulumeli senhlanganiso yabathengi eye Consumer Council of Zimbabwe esigabeni seMathebeleland umnumzana Comfort Mujekeza uthi intengo yempahla ikhanya isiba ngcono emaphandleni lanxa yikho eyandise ukukhuphuka khona ezikhathini eziningi
kathesi ngawasi nanzelela zwana ke tenzi emaphandleni emakhaya intengo yaba even cheaper than yalapha etown uzothola ukuthi then even if ye transport ama producers amanengi baya supply i transport lapha ngiyakwansunika umzekeliso ko lapha sikobulawayo siyathenga isiko se proton esenzwa emarondera but ama suppliers abalapha abahambe emarondera kwe ODC i proton ya deliver lapha emakobulawayo
Izolo inhlanganiso yabachola amabele eGrain Millers Association ikhweze intengo yempuphu lerayisi. Lamhlanje inkampani elungisa ithukela eTongat Hewlett Zimbabwe ithelayo isiza kukhweza intengo yethukela. Sikhuluma nje enye intengo yempahla ezinye ezijiyeneyo ikhwela mihla ngemihla. Abenhlanganiso yomanyano wenhlanganiso zonke ezihlela inhlelo zokubhadalela indleko zokwelatshwa e-Healthcare Funders of Zimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuthi akhethe ukusebenzisa idola lemelika lilodwa kumbe alikhiphe phakathi kwemali zonke ezisetshenziswayo elizweni. Bathi ngoba ukuba khona kwalo phakathi kwezinye imali kuphazamisa umsebenzi wokuhlawulela indleko zokwelatshwa ezama medical aid schemes. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Isicelo lesi sibuya ngesikhathi imali yohlobo lwama RTGS eyo eholwa nguZulu isinciphe isindo zayo okwethusayo isehluleka ukumelana lokukhuphuka kwentengo elizweni osokwenza kube nzima ukubhadalela indleko yokwelatshwa lemithi ngedola lemelika. Lokhu sekuthiye inani labantu abenelisa lezi nhlelo liwe ngesilinganiso sengxenye ekhulu i-50% enika ubufakazi kukomiti yedale lephalamende ebona ngempilakahle ye-Health Portfolio Committee. Umqondisi we-Health Funders of Zimbabwe, umnumzana Stanford Thea, uthi uhulumende sekumele angenele kulolu duko.
We've noticed that there's been an upsurge in terms of inflation since October 2018.
Sesinanzelele ukukhuphuka kwentengo kusukela umnyaka odluleyo. Njalo thina njenge-healthcare funders sesibhekane lokubhidlika kwezimali esasizigcinile kusukela iminyaka edluleyo sisebenzisa idola lemelika. Lokhu sokwenze sehluleke ukubhadala imali kumalunga ethu.
Umfokasiya uqhubeke ethi inhlanganiso yakhe ikhathazekile kakhulu ngokungaqakathekiswa kohlangothi lwezempilakahle kaZulu nguhulumende.
What we are noticing is that when there is a fear or queue, people tend to act very fast in terms of interventions.
Esikunanzelelayo ukuthi nxa kulodubo lwamafutha ezimoto usizo luza masinya, kodwa nxa kulodubo lwempila kahle kaZulu usizo alubuyi masinya. Kulabantu abasezibhedlela, kulabantu abadinga ukwelatshwa, konke lokhu kuyasikhathaza.
Umnumzana Keith olilunga leZimbabwe Healthcare Funders uthe inhlanganiso yakhe izimisele ukuphathisa uZulu kwezempila kahle elizweni, kodwa uhulumende laye kumele aphathe eyakhe indima.
We feel that it is a disservice for us as Zimbabweans to leave the country and go to South Africa to go and consult a fellow Zimbabwean doctor.
Kulusizi ukuthi thina njengabantu beZimbabwe kuzamele siyelatshwa eSouth Africa ngodokotela abavela kuleli. Esikufunayo lapha elizweni ukuthi kube lempahla kanye lemichina ezenelisa ukuthi sithuthukise ukwelatshwa ezibhedlela zethu. Sifuna ukuthi senelise ukwelapha uZulu lapha, hathi kwamanye amazwe. Hathi njalo ukuthi siqhubekele phambili siselatshwa kwamanye amazwe.
Kodwa umnumzana Nkosana Ntshuma isakhamuzi seHarare uthi akusizi lutho ukuthi inhlelo lezibhadalise uZulu ngama-RTGS ngoba umuntu engagula kasoze athole usizo lokuhlawulela ukwelatshwa.
Mina into engiyibonayo ukuthi laba abapha uncedo lwe-health ama-health insurance alungile ukuthi aqhubeke cela kumbe demanda imali ezifana lama US dollars ebantwini. Why? Ngenxa yokuthi imali yakuleli iRTGS dollar le ayisabuthengi lutho. So ama health insurers ngabantu abakubhizimusi, and siyakwazi ukuthi nxa ukubhizimusi kumele uyabufuna inzuzo entweni zonke yabo zenza. Pho nxa bengathatha ngezimali ezingathengiyo imali odwa ungayithwathika lapha kusasa ivuke ngasaso mali, ambone kuyikuzingqondo zonezo.
Lokhu kuza ngesikhathi ilizwe libhekane nodubo lokusilela kwedola lemelika lokuthenga ngalo amafutha ezimota, ugetsi kanye lemithi. Iholo labantu abaningi alisathengi lutho, isisindo salo sesitshabalaliswe yikuqina kwedola lemelika. Ngakho iningi alisenelisi ukuthi liphathe uhlelo zokubhadala indleko zokulatshwa ezama-medical aid. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Singekehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abantu bakobulawayo babuthene benanza iminyaka edlula elikhulu 125 idolobho leli lathola isicoco sokuba lidolobho elithiwa yi-city ngesilungu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Lingayikhatshana, uhlelo lwe-Live Talk luyalandela njalo lingasithola ekuseni kusasa kundaba zethu ezika 6:30. Igama nguChris Gande lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.